Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande, obesi phayindaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-25 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungaqoqi kuhle uhlelo lokwaba izigaba olwe-delimitation sokubangele ukuthi ibandla le-CCC liqale kakutsha uhlelo lokukhetha abazancintisa kukhetho kwezinye izigaba zelizwe.
Kumele abantu bakithi bakhankase kungela dlakela, bakhankase kungela otshaya omunye, bakhankase kungela ozalinyazelwa impahla zakhe ngenxa yombangazwe.
Gambe baningi na abaza kuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll oluzavulwa ngomgqibelo.
Bafanele uqale ukukhangela udaba olwe-delimitation okuyikuqunywa kwezigaba sithi mhlambe amawadi.
Abalwela amalungelo abesifazane bathi lanxa abantu abaningi bethwele gadalala ngokutshabalala kwedola leZimbabwe okubangela ukukhwela amahlayana kwentengo, abafelokazi labesifazane abakhusela izimuli bezimele yibo abathwele nzima kakhulu ngokuphinduweyo kaningi nengi.
Ikuphelisa abantu abaningi kwadakathathi nezinti and kwami umathuma kathathi nezinti abaphuma ngokuthela ukudla okungakho osathi akwakhi mzimba ukudla nje kuzoxa abantu umntu dle uthwala njalo.
Iqembu lomdumo we-reggae ele-UB40 liselizweni uzokwethulela abalandeli balo umculo wabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
inkululeko. Ukungaqoqi kuhle uhlelo lokwaba izigaba olwe-delimitation sokubangele ukuthi ibandla le-CCC liqale kakutsha uhlelo lokukhetha abazancintisa kukhetho kwezinye izigaba zelizwe. Esigabeni seNkayi South kulabanye abakhethwe ukumela ibandla kukhetho lokudinga amakhansila asebezithola bezancintisa ezigabeni abangavoti khona. Sixoxe lomsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Jabulani Hadebe, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uhlelo lwe-delimitation luphazamise ama-candidates ethu atholakala ku-Ward 22, Ward 17, lo-Ward 28. Ama-candidates lawa avela ku-Ward 22, Ward 17, lo-Ward 28 kutholakala ukuthi sebeyingxenye ka-Ward 16, lo-Ward 30. So okutsho ukuthi kuzamele kwenziwe uhlelo kabutsha ku-Ward 17, Ward 22, Ward 28, Ward 30, lo-Ward 16.
Manje lizathatha amanyathelo bani?
NgoLwesibili, Tuesday 30 May, sizakuba lomhlangano omkhulu eChange Grounds ku-Ward 30. Lapho isizakhetha khona i-candidate yethu ezamela u-Ward 30 kukhetho oluzayo. Lokhu kuzenziwa kuhlanganiswa lalabo bonke abavotela eHompane Primary School leHompane Secondary. Ngenxa yokuthi Hompane Primary School leHompane Secondary seziyingxenye ka-Ward 30. Ngikukhuthazayo ukuthi abantu baregister ngobuningi babo ikakhulu abatsha ngoba yibo abaaffected ngombuso weZANU PF. Akusela msebenzi. Uzathola ukuthi bonke abantu abazelwe ngo-1980 ngomnyaka lowu ka-2023 sebele 43 years. 43 years umuntu akaze asebenze. 43 years umuntu akaze abone into okuthiwa yi-payslip. 43 years umuntu sefikise iminyaka yokuthi athole impensheni kodwa angakaze asebenze. Kumele abantu bakithi bakhankase kungela dlakela. bakhankase kungela ochaya omunye, bakhankase kungela ozalinyazelwa impahla zakhe ngenxa yombangazwe. Kungabi lo yedwa nje ozalimala elimalela ipolitics. Ngesonto Sunday 28 May siza kuba lomhlangano omkhulu eGonye ward 28, lapho okuzayo kuhlangene khona bonke abavotela eGonye laseTogo Secondary School abaku ward 28 ukuthi bazokhetha abanguye abakhangelele ukuthi abamele ekhansilini ngokhetho oluzayo. Then ngomvulo Monday 29 May siza kuba lomhlangano omkhulu emkhonyeni kuward 16, lapho okuyikho esizakhetha khona icandidate eyiyo ezasimela kuward 16. Uward 16 usehlanganiswe lemanomano, bonke abavotela emanomano kade bekuward 28 kodwa okwakhathesi sebetholakala sebekuward 16. So okutsho ukuthi ade bengama-candidates but bevotela emanomano kumele babuye emkhonyeni kuward 16 bezohlangana lalabo akade sekhethiwe kuward 16 ukwenzela ukuthi sikhethe onguye oyedwa ozamela ibandla lethu le-Citizens Coalition for Change ekhansilini kuward 16.
Wona umkhankaso uhamba njani esigabeni senu khona ngapho?
Umkhankaso uhamba kuhle, kodwa engikukhuthazayo ngemva kwe-candidate selection yikuthi abantu bakithi bamanyane, babambane, babe nyandalinye, ngoba istruggle lesi esikiso ayisiso somuntu onguye ofisa ukuba ngukhansila kumbe onguye ofisa ukuba ngumember of parliament kumbe onguye ofisa ukuba ngumongameli welizwe, kodwa istruggle lesi nesabantu bonke beZimbabwe asebe thwele nzima njalo behlupheka ngaphansi kombuso wencindezelo owezanupief. Ward 22 uzahlangana kosikhonzile eKatasa Business Center ngeTuesday 30 May, kuthi uward 17 bahlangana esesemba clinic ngeTuesday 30 May. Izikhathi zonke zokuhlangana kumaward aqanjiweyo ngu-11 o'clock.
Lo ke ngumsekelo kamgcini sihlalo webandla lesi-CC esigabeni seMathupelele North umnumzana Jabulani Hadebe ubekhuluma le-Studio 7 esenkayi. Kunjalo nje amabandla ezombusazwe kunye lenhlanganiso ezizimeleyo bakhuthaza uZulu ukuthi ayihlola uluhlu lwabavoti i-voters roll lona oluzavulwa ngomgqibelo kusiyafika ngolwesithathu lweviki ezayo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba e-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu ekwaBulawayo.
Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe, inhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu loZulu jikelele. Umongameli we-Republic Party of Zimbabwe umnumzana Kwanele Hlabangana ngomunye wabamukele uhlelo lokuhlola ugwalo olwe-voters roll.
I-voters roll iqakatheke kakhulu nxa silanda ukhetho, azange siyithole ukhetho lwadlulayo kodwa siyathemba ukuthi kathesi izaba khona ngoba ngeke sekhothi ukhethweni singala i-voters roll.
Umnumzana Patrick Ndlovu ilunga lezaphu uthi kuqakathekile ukuthi kube lendawo eziningi zokuyahlola lolu gwalo.
Njengoba bathi kumbe kule system enja ethu umuntu ule polling station eyodwa, so ungabe kwenzekele ukuthi uyabutshintshiwe lapho wavotela khona last time usuvotela kwendaweni enja, kodwa ilizwi sicela ukuthi lingene ebantwini abantu babekwazi ukuthi bayayichecka amabizo abo ku-voters roll.
Ilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Patson Xaba uyabasola abezek ngendlela abaqhuba lomsebenzi.
Kufanele uqale ukukhangele udaba olwe delimitation okuyikuqunywa kwezigaba, sithi mhlambe ama-ward kumbe i-constituency nxa kuthe wawela kwenye i-constituency osusuke kule okade ukuyo eyakuqala kumbe i-ward okanye i-constituency, yikho fanele kuqale kukhangelwe kuqala kungakabhekisiswa udaba olwe-voters roll.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kobulawayo ebandleni le-Citizens Coalition for Change unkosazana Sithabile Moyo ukhuthaza lunga ebandla lakhe ukuthi baye ngobunengi ukuyahlola i-voters roll.
Okwakhathesi mina njengoprovincial administrator ngibe ngingakalitholi ulwazi oluningi ubana bazabe bekhona yini emalokishini kumbe bazabe bezezeke, but previously we have seen them going to the wards kumbe besiba lama-centers nje ambalwa, ngoba inhlelo zezeke kade iziyenza ezedelimitation kwama-reports ama-stages angkhona amaningi angkhona sibe singelakho ukufinyelela kuma-stakeholders meetings abo ulutshwani esingabe sikuzwile
umnumzana Adimaya Masikati obona ngokuqondiswa kwenhlelo kwabatsha kubandla lezano PF okhangelele ukumela ibandla lakhe emzilikazi Mpophoma kukhetho lokudinga amalunga edalele parliamente la ukhuthaza abatsha ukuthi basukumele phezulu bayehlola loluluhlu
delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo especially nxa bengena kuma constituencies be campaign so sifile sifiso ukuthi nga kuyaphuma iactual report esinika ama boundaries akwendile
abazek bazise ukuba uZulu ulakho njalo ukuchaya inombolo ezithi *265# kumakhale khukhwini wakhe abesefaka inombolo zesithupha lebizo ukuze umuntu abone ukuthi igama lakhe likhona na kugwalo ole voters roll izek ayikenzi njalo isimemezelo senani labantu asebethe benelisa ukubhalisela ukuvota okumele kube sekusaziwa nguZulu jikelele ngalesi sikhathi ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivotele kuma
asambeni madoda siyovota
abalwela amalungelo abesifazane bathi lanxa abantu abaningi bethwele gadalala ngokuchabalala kwedola leZimbabwe okubangela ukukhwela mahlayana kokudla lapho seyonke impahla abafelokazi labesifazana abakhusela izimuli bezimele bona basemzimeni esibi kakhulu intengo yento zonke ezigoqela izimqoka empilweni kaZulu ikhwelile kuliviki kulandela ukuhloka kwedola leZimbabwe enxa liqathaniswa lelemelika emkambo wensitha idola lemelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane ezine i-$4,000 uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labesifazane e-Women of Zimbabwe Arise unkosazana Magodonga Mahlangu
ngizimethe ngibathalele ngiyele ngithuka yazi inkomo leyana uthandile ukuthi isibhakalele isicuba engavusa ngembaxama ngamadoda yethu ivuka yikhona nezindaba kodwa nanga abagxeke ekhakala ngoba yena kubahluphi hayi ngibathe ngiqale ngimethe ngibathalele ngingasebenzi ngisebenzela nalabo abalihlekanyana elibusayo elithuthayo imajority lami angeke siya ekhethweni siyanandela ithola ngenxa yokulandwa kuthi avuya ke emele ukuthi babuye ezigabeni bayenge abantu ngokudla over 3 days
Yebo kunzima ebantwini abanengi kodwa nxa sesikhangela abesifazana sikhangele abafelokazi sikhangele omama abakhusela izimuli bebodwa esingathi ngama single mothers ubona badonsa njani emumeni onje
uyananzela ukuthi nxa vele into ezingamanga ukuthi zingazonze omama balokuhlukumeza kakhulu bababamerebe kwi-situation kodwa ngiyakhangela okwenza khona lokho okuwi futhi asila indlela zokuthi uhulumende uyabancedisa esingathi ngama-social protection safety net akula kasebenzi iye social welfare kayisebenzi so laba abantu nje ikhuphele ukuthi abantu abaningi badlakayo kathathu ngeviki and fana nxa sikhuma kathathu ngeviki abe sikhuma ngokuthi yena ukudla okungathi akwakhi imizimba ukudla nje kuzothi abantu umuntu udle ukuthwala njalo umuntu udle ukuthwala le mbhida yayifika yakhona ngetholakale ngoba ezingadini amanzi kawakho asisaleli so impilo yomuntu esifaza nayezimbabwe ikakhulukazi eyithingi i-current even lalaba esithi bayendile kunzima kakhulu ukuthi ubeyinto etafuleni and then khona kuzakuba kunzima kakhulukazi ngoba sikhangele ukuthi ngapha e-South Africa iminingi emthephela khona i-operation didula uyabadudula anti sikhuluma nje bamhla ka-1 June babebenisela badudula amazimbabweni and the first fabuli labantu abaningi abantwana abaningi ngadeseeli
abantwana ngokuthi ekolo ade besizizimika sebuyile abanye bahle babuya ngo-December kababuyelana. So lapha nje ukuthi abantu baphila ngomusa wendlela eZimbabwe. Kuyashineke kuyo kathi asikazi sibe naye angikwazi ngiqathanisa la ngathi this is the worst situation analyze kwami nangokubona kwami ngokhuluma labantu ixoxa labo isimo esikhona kathi eZimbabwe sibi kakhulu kabi.
Ukukhona yini ongakuxwayisa uhulumende angakwenza ukuze abesifazana bathole ukukhuselwa?
Ukhulumende weZimbabwe nxa engakunanzelela esihlala sikhuluma ngakho ukuthi wena nxa into yinzima elizweni nxa ezomnetho zingahambi kahle nxa abantu bengasebenzi ananzelele abasebekhulile omama izalukazi lentandane akakwenzi khona lokho. Ngiyakhangela izinlamaphutha protocoli i-section 15 and 24 ophuma ngokuthi women in distress should access i-social protection services. Akukho izindaba khona lokho into kakusebenzi akukho.
Lo-ke ngunkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, iwoza. Ugatsha lwe-social welfare lona luthi lwenza konke olukwenelisayo ukukhusela abaswelayo. Lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi izisebenzi zenkampani yezindaba ezimpapers edinda amaphepha agoqela Electronic Sunday News, Umthunywa lamanye kunye lezinye izisebenzi zalinkampani zikhalele umsebenzi ngenxa yeholo elincinyane. Iphephandaba le-Newsday liludaba lokuthi owayengumkamnumzana Morgan Tsvangirai u-Elizabeth useguqule indlu ekamnumzana Tsvangirai ayakhelwa nguhulumende yaba ngeyokuhlala okwensuku ezilutshwana kwababhadalayo kumbe iloje ngesilungu. Okwamanje sengidedela imuva ngilichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kuduzo njengoba basazi betabahle siyabonga kakhulu imsakazo esilisenzela yona imihla ngemihla. Lami ngilokunye nje ntanda ukugcizelela ukuthi kathi abantu abamnyama wayimbuso yabusiwa luchuku kanje but nawo umphakathi. Umuntu uyakhalela ukuvotelwa simvotele simfake kodwa kuphuma ngasafuni. Uthola ukuthi into zonke uyabe zibona naye ukuthi azimsebenzeli kahle azisebenzela abantu ngendlela abantu bakhononda lapha lapha kodwa umuntu ayalele bambelele ebe busy ngokwakhe engacabangela abanye abantu waphila njani. Akula mazi, akula magesi, akulana, abantu bahlupheka ezikolo, akula ma-resources okufunda, amatitshala mali okubhadala izisebenzi ziyakhala indawo yonke ezibhedlela kulaa mithi. But umuntu eyalelo kethi yena kurayithi. Kambe yini le ishwa bafowethu? Hhayi, usinakudedelwana bakithi. Abakenikeza omunye la ekazame esibona ukuhamba kanjani. Kambe thina sesiyahlala singabantu abaphephela emazweni njalo nje kuyoze kube nini mizethu sihlale nini.
Ivuka njani, ivuka njani, ivuka njani bantu bakithi ngapho, bantu pelupane malunku. Ivosa yimo sobhukela uhlanhla mahlango seButswana Francis Town lapha. Ngithi livuka njani lonke ngezindawo ngezindawo. Sekhaya lapho ngivusa umama uNhlanhla, loNkomo RJ, loManondo lapho, loMalungu samthulisa uPaul Ngwenya, loJabulani Ngwenya, loNdevula laphana Africa Chuma. Sivotanini bantu lisaziselade ngapho. Gakamemezele yini uPresident, lisitshele phela sizovota. Ngithi ngiyabonga lo babe wini ngale kondani ngithi mdala njani nyawuthi ngapho zabe ngizokubona mdala wami ngithi ngiyabonga inkosi kusise.
Studio 7, Studio 7, siyabingelela, siyabingelela enkundleni enkulu basifakazi siyabonga. Lami ngiyalulela elikababa lo oqala ukungena mpela maku Paula. Abantu mabangadonsi isikhathi esithi abantu mabadlale ama record azashesha laleleke. Imzuzu ayibe ngamashumi ayisithupha maybe lemzuzu engamashumi amathathu umuntu edlala la ukuze lathi ukuthi kulalele mangungadlalwa abantu bephinda phinda kulomama ohleze edlalwe phinda phindwa la angimazi ohleze ekhuluma nge triple C kakhulu vele umlandeli wayo ngiyamuzwa noma ekhuluma lo ukuthi umlandeli wayo uyahlala one day kusasa uvuke khona kanti thina yethu imbono lidlala injani ayizwakali yini abantu bespeed 7 ngiyabuza mina ngigodla umnyama mahlaba ithola mafuza afulele flag buscopa esitala tjani ku what level yes yime ngikhulumayo ujogoniya umzulu ka twesela lo matiya nguye lo okhulumayo la so ngicela lami lidlale leyami le recording zwakale lami ngibeke umbono wami please bantu bezimbabwe ngiyalicela lonke emagumbini abanomhlaba lapha elikhona asivoteleni MDC i-triple C leyo iyodumuleka kachamisa phela uqobo lwayo ukuthi mina ngiyena umuntu wepolitiki vele ipolitiki anilandaba layo mina kodwa mvoti waye ngavoti kanti ngiyabe mvotela ini mvotela bani imigwaqo efile bhekana umgwaqo osuke eBybridge usiyafika eBlawayo ufile kuyumgwaqo ofaka imali iboda liyane laphayana eBybridge iyefaka imali iboda enkulu ukudlula umhlaba wonke jikelela ngazi ukuthi umhlaba lamazwe amangaka iboda ehloniphekayo kanti ufile lomgwaqo ngona kufile thathi harale wathi Blawayo to harale hayi super ichukela ngusigudi sinayisi amen
ubalalela bahle abasakazi bethu ntunkamili bonke nje uChris oGibbs unkopretsedis ake ndibingelele ngothando oluhle ngendabeni isikhiphela zona hayi siyabusiseka ngendabeni sinikezwa zona bakithe zama sisabalwa ngazi ukuthi kanti inkinga yini lama ikibalo yami emoyeni ayikizwakale phela emoyeni yona le ngiyacela izwakale emoyeni shuwa hayi isicelo sibi lami kizwakale emoyeni liyazi ukuthi thina abantu bethu sithwele nzima sigayidwe iganga lonke silamagada abasigayidile iganga lonke akumangalisi ukuthi libone kungani bayaphuza ukuthi bekhiphe behlale bekhuluma lokhu lalokhu lokhu lalokhu besabele ukuthi abanye bakhona bengathathwa abanye benziwe noma yini asibekeni izibindi kuphela sihlaleni silindile ukuthi kuzayenzakala kuyini ibandla le-triple C likhulu bonke abantu abalikhangelayo vele abalashuka lalo balesabela kuphela sizaziphambanisa thina ngokuthi singani sisuka sibe lamanye amabala obandlululo lwethu ukuthi yeyi likhokhelwa nguchamisa ishona nxa kungenzeka asivoteni lelo shona sibone intilalo ngelinye ishona elifana lawona lanamanye yini kumbeleli ngelehlukileyo engqeleli lehlukile bantu enkosi kungaba ngcono
emsakazweni la studio 7 sanibona ngingabe ngisapholisa amaseko bakwethu vele ngikwatile nganuni wabo ngikwatiswa yile nto kahulumeni noma ngithi ezanup f le nto abayenzile imihlola okukhombisa khona ukuthi izwe liyabehlula ngeke futhi izwe ilizwe lethu livuke lisasengaphansi kombuso walabani laba awu ngeke basezela imihlola bakhipha abantu ngoshwele emajele bekhipha amakhehla amapostoli abo lawa lokhu nganomazibaba laba baganisa iy'ngane zina-9 years namhlanje bajika bayabakhipha hhayi imihlola le amakhehla amadala sibabonile lapha beba-interviewa uyazi bebahlaba ngembuzo umuntu uyakhuluma ukuthi wangena ejele ngecala lokurap abuye futhi bambuze ukuthi ingane le yayingakanani athi yayina-9 omunye uthi na-8 kodwa namhlanje uhulumeni kamnangakho ubone kungcono ukuthi abakhiphe labantu laba hayi sis man sis hayi leli zwe libuswa zinyoni hayi libuswa zinyoni ngempela yini into engalunga kodwa ezimbabwe makunje bekhipha amakhehla abantu abarephile bayeke ukukhipha abantu abalwela umzabalazo sikhuluma nge-MRP9 iphakathi ejele ibona abantu ofane ngabakhishwe ngoba le into ephilayo nabo ojob zikhala baphakathi olokungana ungarivume baphakathi kukhona abanye abantu bakithi ade bevumelana nenduna yabo bababopha baphakathi abantu abadala amakhehla ake la kodwa kuyokhululwa abantu nje hayi abadlwenguli ayihlulekile le nto lesisi
ye bantu bezanup f hayi sesilizwile sibili lina hayi liyakhuluma siyabona ubaba ugawule kulezi nsuku bathule kodwa bakhulumela izisu zabo phela abatwa babo ukuthi besuda awuyakwazi nxa usendaweni yakho vele ngeke ukhulumele omunye umuntu ngeke ukhulumele omunye umuntu uthi urayithi wena ukwazi ukuthi endaweni yakho uyasuda hayi so silikhangele uyabuya ukhetha madoda umfana omncane uyangena umfana nawe uyangena umfana madoda vele kaze lenzeni kathi esikuvi ngoba vele sonke sesilivulela amehlo sesilivulela amehlo sesifuna umfana omncane engena embusweni thatha umbuso ngodina hhayi abantu behlala phansi badala kwehlule kwenu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Abalandeli bomculo we-rock baphakathi kwesililo kulandela ukubhubha kukaTina Turner, yena obhubhe eleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minwembili lantathu i-83. UTina Turner ubesazakala umhlaba wonke jikelele ubhubhele endlini yakhe eSwitzerland. Kolunye njalo udaba lwezomculo, iqembu leBhilitane elazakala ngomculo we-reggae ele-UB40 lifike eZimbabwe izolo njalo likhangelelwe ukucula emkhosini wokunanza usuku lwe-Africa Day kusasa enkundleni ye-Old Hararian Sports Club andubana lethekelele amanye amazwe ase-Southern Africa. Iqembu leli elikhokhelwa ngumculi u-Ali Campbell libikwa lilethwe yinkampani yengoma nehosho promotions njalo lagcina ukuhlabela eZimbabwe lapho elithakazelelwa ngabaningi ngama-1980. Abakhangalelwe ukuxhasa leli qembu bagoqela abaculi beZimbabwe uSilent Nqo, Josh Ashley, Mimi Tarukwana lo DJ Chiweta. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo Silent Nqo wasethulela udaba olulandelayo.
Umculi uSilent Nqo yena othi uthatha izinzo lakhe kwelikayise owayengunqobizitha uthi yena labanye bazaxhasa i-UB40.
Ngiyazephisela Ongararian, I'll be one of the performers of the opening act we're going to play before them, others as well, Mimi Torukwana and Josh Andy and DJ Chueda.
USilent Nqo uthi lanxa engosakhulayo oleminyaka engamachumi amabili lasitshiyagalombili i-28 uyayazi i-UB40.
Umama was a big fan. She is a big fan, actually, of UB40, and I grew up on songs like We Are Brave Young.
USilent Nqo usichasisela ngengoma zakhe azaziqhumisa kulo mkhosi ezigoqela ethi umuhle.
There's also new compositions of music that I've been working on since we moved in the house, so I'm going to play more of the new stuff.
Iningi likhangelele ukuyazithokozisa kumbuthano walamuhla owe-UB40 njalo iningi lilokhe lithakazelela umculo othi I've Got You Babe. Ngimele iStudio 7 ngikho lapha eWashington, igama lami ngingusithandekile Mhlanga. They say we're young and we don't know, won't find out until we grow. Well, I don't know, baby, if that's true, 'cause you got me, baby, I got you. Baby, I got you, baby, I got you, baby. They say our love won't pay the rent before it's killed, our money's always spent. I guess that's so we don't have a lot, at least I'm sure of all the things we got. Baby, I got you, babe, I got you, babe. I got flowers in the spring, I got you to wear my ring. And when I say you're a clown, and when I get scared, you're always around. Don't let them say your head's too long. I don't care with you, I don't.
UB40 isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ngesikhangele ezinye inhlobo zendaba ebezikhokhela. Ungaqoqi kuhle uhlelo lokwaba izigaba olwe-delimitations sokubangele ukuthi bandla le-CCC liqale kakutsha uhlelo lokukhetha abazancintisa kwezinye izigaba. Kambe baningi na abaza kuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll oluzavulwa ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibanele njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.